Israel is Zimbabwe dollar. Kayikho Zimbabwe dollar esiyaziyo ukuthi le ungayibona ukuthi hayi nasi Zimbabwe dollar. Iluhlaza kubibomvu kubilithanga ngoba nongayikhomba ngomuntu athi nasi Zimbabwe dollar. Kayikho. Kodwa bese kuthiwa yiyo yodwa imali esingasetshenziswa. Mina kangibone kuyinto elungileyo le, kukhona okubi okwenzakalayo lapha. Njalo nxa singananzelela kakhulu, kuthiwe siyavunyelwa ukuthi thina sibe le sigodle le imali yangaphandle sila, kungaba lifula, kungaba yile yasewenela irandi, kumbe kube ngeBritani ipound, kumbe kube ngeAmerican dollar, siyavunyelwa ukuba lapha. Kodwa kasivunyelwa ukuthi lapha kumabhizinisi, nxa uthengisa amatamatisi kangivunyelwa mina ukuthi ngithenge ngaleyi imali engilayo. Kuthiwa sihambe siyeyitshintsha kwizindawandawana lapho kutshintshwa khona imali sithole imali yaseZimbabwe yona le kuthiwa izimdola engekho sikhumbuzane khona lapho kayikho akunanto kuthiwa izimdola ekhona manje singayibamba sithi nasi izimdola kodwa kuthiwa siyotshintsha okay sivumelane sihambe siyotshintsha-ke khona lokhu esikutshintshayo sikuphathe bathi yizimdola izimdola lakhona lona leli uyavunyelwa yini na wena ukuthi uvakashe uye enamibhiya ufike ulitshintshe enamibhiya inamibhiya lamukela yini impendulo yokuthi cha ungaye eBrithani uhambe lakhona lokho bona bathi iZimbabwe dollar ungabe utshintshe yini eBrithani impendulo ithi cha kungabe yimali bani enyanywa ngenye izizwe njalo ngicela ukuthi sinanzelele lokho okukhulu kakhulu ukuthi kuthiwe kasiyotshintsha imali zethu zangaphandle endaweni zokutshintsha imali ezikhona ngithi kodwa kasivunyelwa ukuthi nxa ngabe ufuna imali yangaphandle kumbe lipula lidola lipound u-Australian dollar awungeke uyithenge kuzindawondawana imikoto yabona leyi lapho osivunyelwa ukuthi siyetshintsha khona ungahambise eyakho eyangaphandle kodwa kawungeke uyethenge eyangaphandle endaweni efanayo kwenzakalani lapho kuthiwa kasihambe e-reserve bank ubani okhontrola i-reserve bank yibo bona laba ababusayo ngakho lowo ngumcabango liqhinga labogulumba
isibona njalo ukuthi uhulumende usesithi abalama-nostro accounts ama-accounts emali yakwamanye amazwe sokumele bayiguqule ibe yimali yeZimbabwe ngiphe umzekeliso bakhona abenhlanganiso ezizimeleyo abalama nostro accounts njalo bebehlawula izisebenzi zabo ngedola lemelika kodwa kathesi sokuthiwa kumele bazihlawule ngemali yeZimbabwe uthini ngalokho
ngibona ngathi lokho kusebenzela bona nje ngoba nxa singathi thina singabantu labana abasebenzisa kumba basekela kumba ngathi ngesilungu phecelezi abasponsa wona zona lezo nhlanganiswa singathumela imali zangaphandle ukuze siyonikeza abantu labana kumba ikholo labo kumbe ukumaxhasa kwethu kuzafane siqale sidlule kubo laba ababusayo sibanikeze imali yangaphandle bona basebedlulisela phambili lokho asebekubiza ngeZimbabwean dollar kanti bona indaba kufanele kube yibo bodwa abanemvumo yokwamukela imali yangaphandle abanye abantu bengavunyelwa